siyabonga ngolokuthi ngikhathi bebuzwa mhlaka 23 August ngonyaka ophelileyo amapolisa abawathathela ama-laptop abo lamafoni lamanye ama-electronic adi abo. Icala labo lilahliwe mhlaka 13 May lonyaka, so amapolisa bekufanele ukuthi ababisele into zabo lezi ababeziphethe, kodwa amapolisa bala ukubabisela besithi bona lokhu besaqhubekela phambili bejwayisisa ngalolu daba. Okwenze sagcina sesihambisa indaba le enkantolo ukuthi inkundla yenze isinqumo sokuthi kababiselwe ama-cellphone abo lama-laptop abo abawathathelwayo ngamapolisa ngesikhathi bebotshwa, njengoba icala labo selilahliwe.
Amapolisa wona athi agcwayisisa luphi udaba kulolunye na udaba olusakhona?
Amapolisa agcwayisisa lolo liyana udaba ovele bebophele lona ekuqaliseni ukuthi babesithi bona babegada ama-election results befuna ukuthi bese be-announce ukuthi yiyo impumela yama-election yobona bengayisibo abantu bezethu. So yilona lolu daba futhi abalokhu besithi bayalucwayisisa.
Nxa sekusuka lapha njengoba selihambise udaba enkantolo, yikuyini okufanele kwenzakale?
Okwakhathesi sesivela enkantolo besiyenzile ama-submissions ethu kujaji, ujaji wasenza okuthiwa yiku-reserve i-judgment ukuthi ukhona-ke esezayenza isinqumo sakhe ukuthi uyavumelana nesicelo sethu kumbe uyala isicelo sethu.